indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 Mfumfu 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uduza hambisa emthethondaba odokotela abakhalala umsebenzi.
Sibakhathile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhatshi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoku.
Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye abasavunyelwa ukuthatha imali yakwamanye amazwe emabhanga.
Kuzafane kuye kumthethwandaba kukhosinokhodi ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu apha.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi usezahambisa odokotela abakhalala umsebenzi emthethwandaba kulandela ukwala kwabo ukwamukela iholo elikhuphulwe ngokwesithupha ekhulwini 60%. Odokotela laba abasathuthukayo sebelenyanga besala ukuya emsebenzini befuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngokuhambelana lentengo yedola leMelika esetshenziswa libhanga leReserve Bank of Zimbabwe. Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Service Board, uthi sebekubone kufanele ukuthi bahambise udaba lolu kuhlangothi lukahulumende lwezemisebenzi. Udokotela Sikosana uthi lokhu kungenza ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Sahlala phansi savumelana ukuthi inzuzo yabo iza kuba njani. Amadokotela kodwa bona bavumanga, bayala enkulumeni basuka bazihambela. Bathi khona bavumelani lenkulumo lezesa silazo.
Lali banike malini? Yeah.
Sina as an employer asoze sikhulume ama figures imiholo yabantu. It's an ethical. Ya, kodwa ukuvumelana kwavumelana. Kodwa odokotela bona aba continue ngama negotiations basuka bazihambela bakhalala.
Singathi manje kuya ngapi konke lokhu baba Sikhosana?
Thina amadokotela sibaqhatshile ukuthi basisebenzele. So bangabaleka emsebenzini, ikhona imithetho esingayithatha thina nje ngabaqhatshi bamadokotela. Bayakwazi nakho konoko.
Indlela enhle yini yokwenza konoko?
Bona ukukhalala babaleke sisakhuluma bazisukele baphume bahambe, ubona ngani kubalekile konoko?
Wena ubona njani ukuthi baphuma silibahamba?
Ya, ngoba kwakumele ukuthi batsho nabo abakufunayo kuze kufikele emaphetheleni akhona. Uma sivumelana sivumelane, uma singavumelani batsho ukuthi abavumelani le nkulumo ezizo. Ukukhalala usuke nje uzihambele, I think akula nhlonipho.
Udokotela Paulina Sikosana, umgcinisihlalo ohlangothi oluqhatsha odokotela ole Health Service Board, sixoxela ye eseHarare. Kodwa ke udokotela Masimbandoro, isikhulumele senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi kabasoze babuyele emsebenzini loba nje sebesethuselwa nguhulumende.
It's up to the employer whichever way he feels you address us in such a way. But for us, we're just hoping that you find solutions which capacitate us to report for you for work. Because taking us to the labor court, ideally, not a solution to this current impasse. We are actually looking for sustainable solutions.
Umkhathi ulelungelo lokwenza akufunayo loba nje thina sibone ngani kumele enze okuqondileyo ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini. Akusebenzi lokhu ukuthi asihambise emthethwandaba we-labor court. Ukusihambisa emthethwandaba akusoze kwenze ukuthi sisebenze ngemfanelo. Abakhangele izikhalazo zethu, ngasihambi noma kanjani emsebenzini. Sayala ukuvuma iholo esasiliphiwa nguhulumende ngoba isikhuphukile indlela abantu abaphila ngayo. Besingeke sakwamukela lokhu ngoba bekufana lokuthi akuyindawo okuliholo lokhu.
We are not capacitated, basically. We managed to attend a bipartite meeting on Friday, in which the government offered us a 60%, which we declined. On the basis that cost of living has increased by more than 1,500%, and the Power 360% won't capacitate us in any way to report for work. So we actually told the employer to not even punch that amount in our account.
Tinasifuna imali ehambelana le mali ethengiswa emkambo wesizwe kwemali. Sibone ngani abasiphathi kahle. Esikufunayo ukuthi balungise konke okusihluphayo. Lokho kade befuna ukusipha khona, befuna ukuthi sikwamukele. Asoze sikwamukele ngisho la kancane. Asifuni ukukuzwa futhi.
Our income has been eroded by inflation. As you have noticed, this past weekend the fuel prices have actually increased by 30%.
Udokotela Masimba Ndoro isikhulumeli senhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Odokotela asebelesikhathi besebenza ezibhedlela zikahulumende labo sebekhalala umsebenzi bekhala ngokufanayo. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe kubika ukuthi kalisoze livumele ukuthi izisebenzi ezisebenzela amakampani azimele wodwa labanye abantu bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Abanye abantu asebethole umbiko webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lo bathi kukhanya engani uhulumende wenza lokhu ukwenzela ukuvimba umkambo wensitha kwezimali. Omunye wabo okhulume le-Studio 7 ese-Washington DC uthi izisebenzi eziningi kanye lenhlanganiso ezizimele zodwa zizalahlekelwa ngamadola eMelika afakwe esikhwameni sama-Nostro accounts. Umuntu munye ngamunye sokumele alobele ibhanga leli incwadi nxa efuna ukuthola idola leMelika. Imali yonke engena kuma-accounts la sokumele ibe lidola leZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana John Manguja usiba kulukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngodaba lolu. Ezinye iziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lazo zalile ukukhuluma ngodaba lolu loba omunye wabo ethe bakhulumisana le-ZBC bank ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Incwadi ibona ngezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi bazabophisa ibhanga leli kusasa.
IZimbabwe phela angitsho kulomthetho, there's a constitutional democracy. Abantu bavula ama-escrow accounts bavulelwa ukwenzela ukuthi bathathe izimali zabo. Kwasayinelwa naphansi amabhenki sasayina amafomu ama-escrow accounts. Akwenzi ukuthi ilizwe lilomthetho, abantu baphonga ukuvuka nje betshela umthetho omutsha. Kuzafanele kuye kumthethwandaba ku-constitutional court ngoba sesisokubhidlizwa amalungelo abantu lapha. Bayasijayelela kakhulu abantu bezanu labo bakithi, hayi akusoze kwenzakali lokho.
Ye, nxa ungatshela uZulu ukuthi i-Nostro account vele kuyini, batshele.
Ilempande ezimbili kule ekuqala uyabuvula imali i-account elebizo lakho ngaphandle kwelizwe. Eyinye yakhona uyabuvula i-account ngebizo lakho phakathi kwelizwe eZimbabwe. Kukuwe ukuthi imali yakho nxa ivela ngaphandle kwelizwe uyayifaka ku-account engaphandle kumbe iyathunyezwa ku-account yakho. Nxa ulama-use akho ma-rand ma-pounds uyakwanisa ukuthi uwafake esiphaleni sakho ese-Nostro account. I-Nostro ukuthi ukuthi vele i-account elebizo esebenzisa imali engaphandle kwelizwe.
Pho manje nxa beyalivimba-ke imali yenu iyakuya ngaphi?
Kabafanelanga basivimbe ngoba umthetho usenziwa kwavunyelwana ukuthi izizalwane zeZimbabwe zizovula ama-account ngemali yangaphandle kwelizwe. Kwabhalelwana phansi sasayina ama-account ama-signature. So umuzi womkhethi umthetho wakhona uguquke imali zonke ezangeniswa umthetho ungakafakwa azifanelanga zibanjwe lezo imali ngoba sokutshengisela uhulumende lo uyadelela. Kanti esibathi khona awufanelanga uyithatha imali yakhona, ufanele uyisebenzise uyithengisele ebhenki. Nxa ufuna uya ngaphandle kwelizwe, ufuna ukuthenga iy'mpahla ngaphandle kwelizwe, ufanele ubhale incwadi ku-Central Bank. Mina ngisoze ngibhale incwadi ku-Central Bank, isivumelwano sami ese-akhawunti yibhenki yami ebhenka kiyo. Owe-Central Bank ngokwabo, so uyafanele ukuthi siye ku-Constitutional Court
ubona ngizani liluhambisa nini udaba lolwe constitutional court njalo nabe liba ngani
sasa sifonelana leZimbabwe lawyers women rights lokhenda elithi kwenzelwe indaba yakho lihambe ngoba abantu abalema account ama so accounts balemalungelo ukuthi othi lokuthi uyavumelana la bantu siguqula hayi indaba yakho nayashingi nemthetho emthetho ndaba kusasa sibili impoint
umnumzana Rejoice Mgwenya incwadi ebona ngezomnotho sixoxe laye eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo okubandla leZANU PF.
I-RBZ njengebhange elikhulu elikhangela imali zabantu kumele lifunde ukuxwayisisa lokukhangela izinto ngokujula kwazo lingakaze liphumele phandle labika izinto ingathi ngama-pronouncements lama-announcements abawenzayo khona khona kusuka kuyenza ukuthi abantu begcine besehluleka ukuba lokuthemba amabhanga. Indaba leyo okhuluma ngayo yindaba okumele iqalisise anabona kwamanye amazwe ungakhangela even uSouth Africa nxa usebenzela khona ngale awuholi ngeyedola nxa ungasuka khona ngale uwumuntu oze ngomsebenzi uhola usebenza irandi langikhona ngale kodwa engikuthiweyo yibona asikubhekiseni kuhle sukufakeni kuhle ukwenzela ukubona abantu bakuzwisise to a point whereby abantu babalaloko abakuthi ngesingizi i-confidence ingesingizi sesile problem ekuthi bona sivuka njalo nje sokulombiko esifakiwe sokulombiko osufakiwe sokuthi nje lokhu sokuthi nje lokwa khona kukhana kwenza ubana abantu babe lokungabaza bangathembi ibhanga elikhulu elakithi laba eZimbabwe abakukhulumayo ngabe kulobuchosi obugcweleyo olento ezwakalayo kodwa khona lokhu ukuthi bona bahlala bejika njalo nje
singathi ke ubona uhulumende kumbe ngithi ibhanga i-Reserve Bank of Zimbabwe likwenzeleni khonokho ukuthi kuvinjwe ama-nostro accounts la
andiyabona nxa ukhuluma ngendaba ngodaba lokukhangela kwezomsika lo omnyama abakuthi i-black market when it comes to ukuthengisa kwemali neminye yemigodi nayana nxa ingakhangelwanga edala ukuba la ma-movements nalawa awuthengisela imali emsikeni omnyama. So nxa sikhuluma ngokuvimba ukuthi wona ikhangele konke lokwana ngoba anta kuthi konke lokhu kugcina kubisa udaba lwelolwe-exchange rate ake bekukhwela ikhwela ngoba ukukhwela kwayo ukhweza into zonke njengobona amafutha akhwela ukuthi kukhwele ama-grocery konke sokukhwela ngenxa ye-exchange rate ehlala ikhwela ngoba into yomina singayibalekeli abantu bonke lakade balokhu bekuthenga ama-price abo against United States dollar. So ukhwela kwe-exchange rate kuzabe lokhu kukhwezile lonke. Ngakho-ke nxa sifuna ukuthi sikuvimbele kubana asivimbele indawo zonke ukuthi bona i-exchange le ibe controllable ukwenza ukuthi bona sibalekele isigaba sokuthi bona kuhlale kukhwele izinto. So i-reserve ingabe lo mbono omuhle ukuthi hayi asivaleni laphana ukwenza ukuthi ngoba bona labana abantu nabana bami sebelokhu bengena emsikeni omnyama bethengisa imali kulokhu kukhweza ilozen esithengeni kodwa engikutsho ukuthina ngabe bakwenza ngendlela ekuthi bona ngabantu behlale phansi besibungule into lezi bexwayisise kuhle even to consult angithi bekhulume nabantu bese kubuya ama-pronouncement hatshi bona every day isibekusiza lokhu sokuthi nje qala abantu bathi ekokhesi sesiyivalile bavuke ekuseni sesiyivulile khona kubana sokuthi kuqina kufaka ibhanga elikhulu elireserve bank nabantu nje abapha ngugijima nje lanti loko okuthiwa ngekuthiwa headless chickens atho umfundi khona kubana umkonoma awunoni ngokubanje ngendlela enjalo.
Ye, siyabona njalo ukuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi baza bephelelwa imali yabo kuma imali yabo iyaphonga ukuncibilika nje emabhanga khona ngale pho-ke abantu abanje lama-NGOs kuyahamba njani amafutshane baba Chuma?
Into ngamela kuyenzakale nale yake yenzakala and akumela kuyenzakale ngaloku kwenzakala kanje abantu bazaluza i-confidence totally ku-banking system yethu eZimbabwe. So in whatever we do orabezethu into eyenzayo kumele bemeke sure ukuthi imali zabantu zivikele, imali zabantu zikhona, abantu nabefuna imali yakhe ayithole.
Umnumzana Joseph Chuma ngusomabhizimusi okubandla leZANU PF sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa lomnumzana Alison Firi okubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi nanku ke akwathuleyo uthi thina isiqondiso esegudwini sivela sibona ngani sivela esikodlweni se-FBC sisiya engatsheni zaso, yikho njalo okukhulunywe zinkokheli ze-RBZ namhlanje. Hayi ke sizamile ukuthi sikhulumekele FBC kodwa sisabatholanga.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust. Baba Ncube sakwamukela kuhlelo, sizokuthiwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo kuyabe kuhamba njani, njalo usitshele lokuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane.
Inhlanganiso ekhangele ukunika ama-awards kuma-cultural groups labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheleni. Injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelelele phansi. Yikho-ke lawa ama-awards lawa azabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhona apha e-Home State Conference Center.
Liyabe liwayenzela ngaphi?
Home State Conference Center kwaBulawayo.
Yes, singathi-ke ukhangelelwe ukuthi abantu abangaki abazathola-ke izicoco lezo.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama-groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenza ukuthi angene kukhonokho?
Kusiya ngemisebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibile ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho-ke umfowethu?
Abagida imigido yesintu labathunga izingcebethu kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesivenda, ngesindebele, ngesitonga, isikhalanga ikanjalo kanjalo.
Singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho?
Okwakade sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisabanika ama-trophies kuphela.
Singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho?
Okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implemente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela kuchabalala kusala sokungasela kuphela.
Ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho?
Kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi. Ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sekunganabo abambili sokuphongauhlanganiswa lokunye vela ongawuthi ukukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa likhuluma.
Ye, kodwa ubona ngani kuyalungiseka khonokho?
Lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho-ke baba Ncube.
Ye, into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini owangakithi sikusukumele ikakhulu sizikhangela lezi zamasiko akithi. Akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilivusela ngento zethu zamasiko. Asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo.
Lo-ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje wokunhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale-ke kuBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube.
Lami ngiyabonga.
Hayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale. Omanje-ke sike sizwe ezibhadalaneni labatsha silo Mike Wobe.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Khulakhwashe Muntsanka ongisakhulayo olenkampani yona elenjongo yokuthuthukisa uZulu ngaseBhinga engaphansi kwesihloko esithi Siyabuwa Development Trust. Kuda, ngiyakwamukela kuhlelo futhi unjani?
Siyabonga balaleli, siyabonga kakhulu baba Hobe, siphilile.
So Kuda, ngisalukutshela abalaleli ukuthi ule nkampani yona ele njongo yokuthuthukisa abantu eBhinga, awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Isiyabuwa Development Trust i-organization esayifomayo thina abantu bebhinga ngokubana zabona ukubana thina sisalele kakhulu abantu bebhinga i-development nxa isenzwa siyabe lokho sisalela emuva since 1980 we are the most undeveloped district eZimbabwe so ngakho-ke ama-chiefs yethu abona ukuthi no into leyi ilokhu iqhubekela phambili basihlalisa phansi bathi abatsha dinganini elingakwenza ukwenzela ukubana lithuthukise indawo yenu yikho-ke seqalisa uhlelo okuthiwa yisiyabhuka development trust sikhangela i-development etshiyeneyo sikhangela esithi i-social development sikhangela njalo esithi i-economic development sikhangele njalo i-infrastructure usocial baba yikho lapho esikhangela khona izikolo zethu ukuthi abantwa bethu bafunda njani sikhangele njalo i-health yethu izibhedlela zethu sikhangele njalo ukubana singancedisana njani uma-livelihood into ezinjengama manzi ahluphayo abantu uzulu ebhinga sikhangele njalo abatsha bakhala bethi asinamisebenzi sifuna imisebenzi ikho lapho esikhona hatshi siyadinga lathi ama-partners abebuya ezithatha ama-opportunities agcweleyo ebhinga ubana becreate employment for abantu
sikhangele isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka imali liyitholaphi
liqiniso sibili into azimanjongonjongo akumpha akusibelanga kwethu siqalisa amankampani hayesa ngcono kuma-diamond babesineda bethi hatshi we understand i-plight yenu liqiniso lisalele emuva bakubanini lokhu lenza lokhu kodwa kwakhathesi bayakhala bathi i-corporate social responsibility ngeke beyikwanise njalo nje sikhangela thina amaphokethethu lapho esisebenza khona sithatha izimali from our own pockets siyayenza i-development esiyenzayo so ludubo sibili olukhulu lalelo lwama-resources ukuthi esingabe sikufisele ukubana sikwenze or sikwa-accomplish asikukwaleze ngenxa ye-lack of resources akula mali
njengenkampani lisebenza ndawonye labatsha kuphela na
to asisebenzi thina singabatsha esaqalisayo i-movement leyi njengabatsha sisebenza labadala besilayela sisebenza laba-chief yethu esithi ngesilunga ngosinqwami sisebenze njalo labanye abadala abebe besincedisa
ulasi isicelo sokunikeza uzulu na
isicelo nesokubana lapha esikhona sonke uzulu kumbe siseyurophu kumbe siseamerika kumbe sisouth africa masibambane nini siqaliseni ukunceda abanye bethu abadubekayo ebhinga amanzi ayahlupha sibili sibambenini lisincedise ukuthi sidile amabhozi izikolo azilamafenitsha abantwana abafundela ezikoleni ezibifakwe utshani sibambenini lisincedise ukubana siyakhe izikolo kuningi sibili esingakwenza okuncane elilakho sibambenini lisincedise nxa befuna senze ama-conference in those various countries siyabuya sibambane lani senze ama-fundraising conference xa befuna ukusibamba i-email yethu kuthiwa ngusiyabhuka development
hayi sikuzwile mnumzana khula kwashe montsanka siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo bhuti
siyabonga kakhulu baba wobe
mthwakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo mnumzana khula kwashe montsanka abafisa ukuxoxa lami ngikhona kutwitter njalo ku-instagram at bigmike3 bigmyke3 yiyona username yami lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. wanelokwanamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe Zimbabwe omuhle mthwakazo omuhle bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe soke isikhathi sokholo lwesikristu silontungamela inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda igama nguntungameli Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
ngizabala kumahubo ichapter ka-40 lapha ngifuna ukukhuthaza abantu abadangeleyo emphefumuleni abantu abakhathazekileyo kumphefumulo wabo. UDavid yakhuluma uthi yena, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami, yangikhupha emgodini owesabekayo, echaphozini elibi, yabeka inyawo zami phezu kwedwala, yaqinisa izinyathelo zami, yafaka ingoma entsha emlonyeni wami, ingoma yokubonga uNkulunkulu wami. Abaningi baza kubona besabe, bayithembe inkosi. Ngifuna ukuthi mina namhlanje ngezikhathi lezi esiphila ngazo, kulula kakhulu ukuba inhliziyo yakho idangale, kulula kakhulu ukuthi ukhathazeke emoyeni, kulula kakhulu ukuthi ubone ngani impilo isifike ekugcineni. Ngesikhathi lesi esiphila kiso, kulula njalo kakhulu ukuthi umuntu adangale azathi, ayi ngiphilelani na. Manje mina bemfuna ukukhuthaza namhlanje ngithi kuwe, awusuwe wedwa ongabe usizwa kanjalo. Siyabala lapha sikhangela inkosi enkulu, inkosi okwakuthiwa nguDavida. Kuye uDavida kwaphuma inkosi uNkulunkulu uJesu kusendo lukaDavida. Njalo siyazi ukuthi uDavida uNkulunkulu wayesithi, le yiyo inceku elandela inhliziyo yami, le yiyo inceku engithandayo ukwedlula bonke abantu. Siyamazi njalo uDavida ukuthi sihlangana laye ebulala uGoliath. Akula muntu ongakwaziyo lindaba kaGoliath. Sihlangana laye uDavida ethola umbuso ebusa u-Israyeli. Nangu uDavida indoda eyaziwa ngamahubo ayo amnandi. Nangu uDavida sihlangana laye laphana sithi, uyangigcoba ngamafutha ekhanda lami, uyafaka phambi kwami itafula phambi kwezitha zami. Kodwa nangu uDavida lapha sihlangana laye sithi, ngayilindela inkosi ngesineke, yangilalela yezwa ukukhala kwami. Simuzwe sithi, indaba wayekhala lapho uDavid, kukhani inkosi yamkhupha phakathi komgodi owesabekayo. UDavid uthi wayesephakathi kwamadaka esesehluleka lokuthi angaphuma njani, kodwa uthi yena, ngangikhala ekhalela enkosini. Kambe shuka ngubani owayengakunaka nthi indoda engangoDavid ingabe ikhala iphakathi kwegodi elimnyama, iphakathi kwexhaphozi, kuyindoda eyayikhanyile amagcobo ayedlula wonke umuntu. Kodwa simfica ephakathi kwenkinga enkulu kakhulu. Nanso into engasikhuthaza namhlanje, ukuthi lobu phakathi komgodi owesabekayo, lobu suphakathi kwexhaphozi. Uyazi akulanto ebuhlungu njengokuba phakathi kwamadaka, phakathi kwexhaphozi. Uyabe usukumisa unyawo uthi usuphumile, kanti ungena phakathi kwelinye ixhaphozi solunyathelile, isicathulo sesiphumile, impilo la iba njalo. Manje nansi isikhuthazweni laso namhlanje, inkosi ungayimelela ngesineke, lobu phakathi kodubo lakho iza kukhupha phakathi kodaka. UNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyalele, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho, uNkulunkulu njalo useduzane lawe, isandla sikaNkulunkulu siseduzane lawe, uNkulunkulu ngwakhe useduzane lawe.
Akuyiphethe mfundisi,
bakhona abaphakathi kodaka, bakhona abaphakathi kwemgodi emnyama. Ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu, ngesandla sakho esilamandla, basuse phakathi kodaka, Baba, esula izinyembezi zawo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders libe nguChiki Lobhanqa 1-1 lele-Rentals emdlalweni we-Premier Soccer League odlalelwe e-Harare namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Dynamos 1 Bulawayo Chiefs 1, Wanga 0 Black Rhinos 0. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi uzahambisa emthethwandaba odokotela abakhalela umsebenzi. Abantu abasebenzela inhlanganiso ezizimele zodwa labanye kabasavunyelwa ukuthi bathathe imali yakwamanye amazwe emabhanga. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisa ngenjabulo nguCapes Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.